ngifonelwe ngama members ethu awe MDCT abaku ward 15 enyama yendlovu njalo lapho kuhlala khona ubaba uMpofu besithi bangitshwa amanzi ngendaba yokuba bavotele i-opposition kodwa ngibikelwe njalo ukuthi ubaba uMpofu kwabakhuza ama supporters akhe ukuthi they should not deny abantu amanzi okunatha. However, ukhansela lo owine i-election kukhanya nguye oluhlupho ngoba nguye owalisa abantu ukuthi banathe amanzi esiboraneni esithi kabayephiwa amanzi. Ukhansela wabodliweyo la-MP we-MDCT. Sibona zani into enjengaleyo ayitshengisi isimilo esihle kuphathi ye-ZANU-PF ukuthi ingadisenda so low ukuthi igcine incithe abantu amanzi. Bona besithi bawine i-election so resoundly. So ngibanzani akula image enhle ebantwini nxa besenza ngale ndlela.
Zikhona na ezinye izehlakalo ezitshengisa ukuthi kungabe kulokukhathazeka kwabantu lokhu kuphele ukhetho.
Okwakhathesi ngathi asitholanga omunye umbiko ovela kwezinye indawo abantu bekhonona ngendlela abaphathwa ngayo ngamanye ama-political parties. Kuthaza ukuthi abantu kumele babe tolerant komunye ngoba ukhetho into ebuyayo yedlule kodwa we still remain Zimbabweans and relatives njengoba abantu behlala evillageini emavillageini bayizakhamizi bayangcwabana bahambe izifeni zabanye so asimelanga sikhuthaze ukuthi abantu bangavumeli ukuthi kube le mbono etshiyeneyo phakathi kwabantu njalo kungabi le competition ngoba impilo vele yona injalo.